VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 Mabasa 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebefunyane beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhele umashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Lanxa endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane owe-coronavirus, abakugodlayo sebephumele indlela zokusabalalisa imibiko ngaleli gciwane.
Sabuya sanxusa futhi uDMO, District Medical Officer, ukuthi la azichasisa. Sasinxusa-ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChili, ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ezemfundo ziya phambili igciwane le.
Phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilithani, isilinganiso esikhulu sibikwa lingabadabuka ezwekazi le-Afrika okugoqela eZimbabwe.
Ngaba admitter bathi ama oxygen level akadropile njalo bathi le fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia bese bamfaka kuma ventilators bese kwathi nge Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu kulahlekelwa umfowethu Melusi Moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokho elikumashumi amathathu lambili 32 kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane wabulala abathathu. Kuthi-ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe beligciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,141,981. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu asebedlula isigidi 1,015,289. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 218,564 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,915 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye 1,521. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi 11,309. Endaweni eziningi zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngomkhuhlane we-coronavirus. Lalapho lusiza lubikwa lubuya lulotshwe ngesiNgisi okwenza kube nzima kibo ukulubala lula. Ukunxebela lolu dubo, abanye abadabuka eFlabusi esigabeni seMathabeleland South basungule inkundla ezimbalwa zokukhulumisana becebisana ngokuthuthukisa lesi siqinti. Inzalo yako Godlwayo ilamaqembu ambalwa okukhulumisana besabelana ulwazi enkundleni zebulenjini ezinjengeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umfundisi Nkululeko Chuma ochasise okunye abakwenzayo izolo. Namhlanje siqhubekela phambili ngale ingxoxo njengokwethembisa kwami izolo.
Ama-chat group lawa sasesinxusa abantu abaqhathekileyo abayibukhokhela ezigabeni ukuthi bafundise abantu batsho ukuthi sowulungiselelweni malungiselelo bani, kanti kungabi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi. Sanxusa kudokotela Gumbo oke wasebenza e-UBH engudokotela khonale kanti sezifundweni e-Harare. Dokotela Gumbo, okuyachasela abantu kakhulu ngalo mkhuhlane, abantu bangazivikela njani ukuze bangatholeli mkhuhlane, bangatholeli igciwane kanti lokuthi kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Sanxusa futhi uSkomichi uJusa ukuthi azochasisa ukuthi bona as a task force ye COVID-19 insiza kuyini asebekwenzile ekulimukiseni abantu ngaleli gciwane kanti kungabulapho lezikhenxe khona. Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasesinxusa ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChili ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvula kwezikole ezemfundo kusiya phambili igciwane leli. So izinto esizamile ukuthi sizenze lezo ukulimukisa abantu bakithi ngama chat groups lawa besixoxa labantu sibalimukisa sibanika ulwazi esiluthatha kuvela ku World Health Organization besifaka imbiko sichasisa ngesintu sithumela abantu ukuthi babale badlulisele futhi kwabanye kanti abalamafoni la le WhatsApp badlulisele kwabanye.
Injongo chuma yokusungula lawa maqembu kumbe inhlanganiso yini sibisibili eyalihlanganisayo njengenzalo yakugodlayo ukuthi lisebenzelane ndawonye ngale indlela?
Savule inkundla le kuyikuthi sifuna ukudinga abantu esingaxoxisana ndawonye mhlawumbe ngezentuthuko. Sikhangela ugodlwayo ukuthi singamthuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu babantwana bakogodlwayo abasabalale ezindaweni ezijiyeneyo, abanye bese-America, abanye bese-UK, abanye be-Australia, abanye bese-South Africa, abanye bese-France, abanye bengaphi ngaphi, khonaphi Zimbabwe, abanye bese-Gwanda, Harare, Gweru, Wange, Vic Falls besabalele. Abantwana esasibona ingane mhlawumbe singaxoxisana ezentuthuko sizwanane, siyinzalo kagodlwayo singabantwana bakogodlwayo. So wasewuphuma kudaba lolu uthi lomntwana opasileyo manje kwenziwe njani kodwa umntwana ubonakala edinga indawo yokuthi mhlawumbe athole umsebenzi wokuba ngugarden boy hillside. Sasesivumelana ukuthi umntwana lo asimhambiseni esikolo siyinkundla sasiyigodla development forum. Sithe kunjalo-ke saqalisa ukuthi-ke siphume le mnqondo ukuthi kungaba njani ukuthi si-chayine isikhwama sikhulise sibe le sikhwama sokuthi-ke umntwana lo adingelwe ama-uniform alungiselwe ifizi yakhe aqhubeke ayo-eleve emkwabeni khona ngapha kugodlwayo kwathi 7. So kuthe kunjalo sesibona ukuthi okay nxa sesifundisa ezinjalo kwasukubikwa futhi ukuthi kulomunye umntwana futhi laye ongabe senza kuhle olungiselela ukubhala uform 4D. So sesibona ukuthi okay let's come up with the into le yasiphumela ibe yiprogram esayibiza sithi Godla Education Scholarship Program, i-GSP.
Lokhu kwakungasoze kudale udubo na ukuthi libuthanise imali kumbe libe lesikhwama esefunding lina lingasiyonhlanganiso ebhalisiweyo lihlangana nje kuma WhatsApp group.
So sasisibona ukuthi kufanele ukuthi nxa sikwenza lokhu sikwenze siyinhlanganiso ukwenza ukuthi imali lezi nxa ziphuma abanye babesithi imali esemabhenki begin imali bangathumela ngakwenza ama-transfers. So sasisibona ukuthi safunti sivule i-bank account but uze sivule i-bank account kumele sibe le-constitution, kumele sibe registered, sibe le-trust. Yikho ukuvumelana ziyinkundla ukuthi asibumbeni inhlanganiso okuthiwa igodla community development trust bese sincedisa abantwana. Yikho ukubhadalela abantwana ama-school fees aba befika about 12. Sabona kufanele ukuthi-ke sikwenze lokho bengo-form 4. Umntwana lo esambhadalelayo entayo ku-A-level ngumntwana ofika wapasa emkwabeni ngalo waphuma le-14 points kuma-sciences. Sasisithi umntwana lo kadlulelayo ngaphaya e-NUST. Sikhuluma sinje umntwana ose-NUST ofundayo ngaphansi kwanale nhlanganiso. Sasesivumelana ukuthi kube le board, le-secretariat nje, kana abazayo besebenza bekhangela ukuthi bangayithuthukisa njani inhlanganiso le, bebhala ama-proposals besebenza. Sesizama ukuthi inhlanganiso le siyibambanisi lamama membership organizations like Alliance for Community of CBOs, Alliance for Community Based Organizations, ACBOS. Esizamile ukuthi inhlanganiso le ibe yinye yezinhlanganiso ze-membership inango. Sizama ukuyithuthukisa ukuthi ibe yinhlanganiso ezasebenza ukuphakamisa isigaba sakogodlwayo, isizalwane sakogodlwayo.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Juma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko kogodlwayo. Lokhu sikudaba lunye. Phakathi kwenani labantu asebefele ezibhedlela ngomkhuhlane we-COVID-19 kwele Bhilithane, isilinganiso sabalishumi lasithupha ekhulwini 16% libikwa lingabadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika okugoqela izizalwane zeZimbabwe. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisesfanda usethulela lolu daba.
Inani labensundu asebebulewe yilo mkhuhlane liqansa sikuzonke, ikakhulu abavela eNigeria laseSomalia. Elabe Zimbabwe lalo liyethusa ngoba likhuphuka nsuku zonke. Okwamanje inani elaziwayo ukuba babulewe yi-COVID-19 abadabuka eZimbabwe selifike kwabangamashumi amane lanye 41. Mnumzana Craig Ncube, isizalwane seZimbabwe ehlala eSheffield, ufele umngani wakhe.
Awumele usimoyo ugugulile kuthenge nge-Thursday nge-23 wayesibhedlela bafika bam-admitter bathi ama-oxygen level akadrophile njalo bathi ule-fever and then bathi ule pneumococcal pneumonia. Bese bamfaka kuma ventilators bese kwathi nge-Saturday ngezikhathi zantambama ngabo past 10ish wabesichiya. Sidabuke kakhulu ukulahlekelwa umfowethu umele usimoyo, ngokumele usimoyo ube nonkosikazi labantwana ababili abachiyileyo. Njalo umele usimoyo sisebenze sonke kwezamasiko akithi, njalo ube sebenza labantwana i-Sunday school and lisebenze kakhulu lo meya we-Rotterdam la lo meya we-Sheffield.
Iningi lasebebulewe yilesi sifo livame ukungcwatshwa ngendlela engajwayelekanga ngoba bechiswa njalo izidumbi kazivunyelwa ukuthwala zisiwa ekhaya. Unkosazana Mary Mathewele isizalwane seZimbabwe ohlala ke eLiverpool osanda kuhlekelwa nguyise ngemva kokwehlelwa umkhuhlane we-COVID-19. UDokotela Paul Mathewele yena ke uchazisa ngomsebenzi womngcwabo.
Ubaba wasichiya 2 weeks ago nge-COVID-19. Simbeke last week ngeSaturday eHendon Cemetery. Wayevele selegodi lakhe already. I-government iyancedisa kancane lokuthi wayevele le mali zakhe nje ayezibeka eceleni le mali zama-insurance. That's how you got to have a burial a decent, a dignified. Sasebenza kuhle sibili kakhulu and kwakuvunyelwa izihlobo ezingu-10 ukuthi ziyathende and everything went well.
Umzana David Kumalo oke waba sesibhedlela kwi-intensive care unit ne-COVID-19 uchasisa ngenhlungu zalesi sifo.
Ngingena esibhedlela se-Coventry ngoba ngangingasenelisi lokuphefumula. Bangifaka kwi-intensive care, I don't know kwahamba njani. Ngabona ngafaka ncane. Ngahlala 10 days ngikwi-ventilator. Sengibona ukuthi sengisifa. Ngithiya abantwana nonkosi kutasi. Kodwa ngamandla enkosi ngasila ngekhaya nginjenje. Le nto leyo ibuhlungu yini? Ibuhlungu nothi yokudlala ibuhlungu. Kwafa abantu abayi-5 kuwadi yami. Nginama-nightmares nje nxa ngikhuluma ngale nto.
Unkosazana Lucia Dube ngumgcinihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe esebenzela kwelebhilithane eye-Zimbabwe Diaspora Focus Group. Yena ke uthi abenhlanganiso yakhe basebenza gadalala ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ezihlulukelweyo ngalo mkhuhlane njalo bebaqinisa.
Kungcono ukuthi siqalise ukududuzana ngokufonelana, sikhulumisana through ama-Zoom kumbe njalo ama-conference calls. Siphanane amacebo ukuthi singaphilisana njani. Kunzima ukulahlekela umuntu omaziyo, kunzima ulahlekela i-community person elake liyazi. Ikakhulu kunzima ngoba abantu bakithi yibo abagcwele lapha kwi-NHS e-UK.
Abantu abafa kakhulu ngabakumsebenzi wezempilakahle, ikakhulu abongi lalabo abasebenza ukugcina asebekhulile. Omunye wabo kusebenza kwezempilakahle wesizalwane seZimbabwe uDokotela Brighton Jireka uthi okwamanje imbangela yokuqansa kwenani labantu bakithi abakhulelwa yilo mkhuhlane ayazakali.
We don't know the actual reason. This is the factors that we need to address. Personal protective equipment being given to all the workers in the NHS.
People
with diabetes, people with blood pressure, heart failure, HIV, and other communities, they need to be careful in terms of those patients with COVID-19. So my message today is that we need to make it clear about what's going on. For the time being, we need to make sure that people are actually protecting themselves.
Iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezempilakahle zalile ukukhuluma le-Studio 7 nesilinganiso sabensunu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 kwelebhilithane. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasibani.
Ukusabalala kwegcikwane le-COVID-19 sokubangele ukuthi eleGhana lisebenzise indizamtshina zama-drones ukuthwala imithi lokunye okokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe uthi uhulumende wakhe kufanele alungise inhlelo zempilakahle ukwenzela ukulwisana laleli gcikwane. Odokotela kwele Melika bathi basebenza gadalala ukwelapha abantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Njalo omunye owe-Mayo Clinic edolobheni le-Minnesota uthi bazilibazisa ngokuhlabela nxa kungela zigulane.
Le yi-Studio 7 esakaza siseZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo olwe-Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa-ke likhumbule zihlobo, ngenxa yeduko le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukubana lingene kulolu hlelo ngogcino. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo umbiko kahulumende wokuthi abanikazi bezindlu baxolele amaloja ekuhlawuleni imithelo yokuhlala eye-rent ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kwe-lockdown. Kodwa-ke ngasikhathi sinye abanini zindlu laba bathi inhlawulo zamaloja yizo abaphila ngazo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso zabamela izakhamuzi zakoBulawayo sebekwamukele lokhu besithi kuzasiza abaningi ngoba bengabantu abaziqhashileyo. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Gilibone Khabo, uthi uhulumende wenze isinqumo esihle.
Yathola uthethwe uhulumende luzasiza kakhulu abantu beZimbabwe ngoba abaningi bajayela ukuthengisa emgwaqweni. So at least njengoba kunje ngenxa ye-lockdown abalaso isikhathi, abalayo le thuba lokuthi bambe beyithengisa badinga imali. So sikhale koBulawayo vele abantu abaningi bamaloja abalazindlu. BuLawayo vele ilo hlupho le-housing problem. So sikhale umuntu amaloja ngalawa azabe sisakele kakhulu. Sithemba ukuthi i-lockdown uma iphela abantu bazanikeza futhi ithuba ukuthi basebenze.
Unkosikazi Alice Gumbo oliloja uthi wenelisile ukuba lesivumelwano lomninindlu ukuba abhadale imithelo kuphela.
Inyanga le ithe iqalisa mina ngibizwa ngu-landlord wami wathi njengoba umumo unje ngihlezi endlini ngoba ngingumuntu vele osebenzayo, so kungangcono ukuthi inyanga le ngibhadale namagetsi ngoba sisebenzisa i-cash power ngibhadale lamanzi. Then imali ye-rent sasesivumelana ukuthi ngizathe ngiyibhadala phambili nxa sekungcono sengiqalisile ukusebenza. Bemvele ngingakaze nge nge-default i-payment ya maybe mhlawumbe kho kwenze ukuthi landlord wami laye sibe lokuzwisisana. So mina kimi hayi, isinqumo lesithe sifike vele ngapha sesivumelene.
Laloba kulabanye abavumelana lesinqumo sikahulumende, abanye bayasisola lesi sinqumo besithi sihle kuhlangothi olulodwa kuphela. UMnumzana Gabriel Hadebe ongumninindlu uchaza lokhu.
Into esiyithabelayo kakhulu lapha ukuthi imali yethu silakho ukuthi siyithole loba nje yabe sibuya ingamaphisiphisi amancane. Kodwa-ke isikhalazo esilaso thinayo ukuthi lapha uhulumende ukhulume ngabantu abalama-mortgage kuphela, kodwa kazange ikhulume ngabantu abalezindlu ezivele zibhadalelwe. Mhlawumbe ngabe kuthiwe thina lathi sizathola-ke imbijana ikhutshwe emanzini kumbe imbijana ikhutshwe emagetsini bekuzakube kungcono lathi sibe lapho esikutholayo kungabhenefiti kuphela abantu abalokhu besabhadalela izindlu thina ezethu sazibhadalela kudala kodwa ke lokhu ezingezethu izindlu lathi si-affekthiwe i-lockdown naley inzuzo yethu eningi siyilahlekelwe ngenxa yokuthi kade singasebenzi.
Unkosikazi Charlene Khangu oliloja uthi isinqumo sikahulumende kasisoke silandele ngabanikazi bezindlu ngoba labo bephila ngemali lezo.
Ngikhulumela kweyami indawo umastanda wamakazwisisi ukuthi irenti ngayibhadala ngama-installment because laye ukhangelela ukudla khonapho ukhangelela ukubhadala indleko ze-city council khonapho so leyo nje isinqumo esithethe nguhulumende but kithi ebantwini asisoze sisebenze ngoba leyo mali abaningi bangikhona kunje so umuntu uthembelekiwe okuncane akutholayo kodwa ukhangele ukuthi kungezeleleke ngaleza abhadalwa ngamalotsha so hhayi awusoze usebenze kibo konke.
Umnumzana Gamelihle Ndlovu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kufanele abantu baqhubeke bebhadale laloba iningi lingayi emsebenzini.
Siyabonga ihulumende ngento eyenzileyo ukusivumela ukuthi sikwanise ukubhadala irenti after i-lockdown ngoba kunzima kakhulu ukuthi ukwazi ukubhadala irenti ngesikhathi esibi kangaka kungela mali oyenzileyo. Amabhizimusi avaliwe into eziningi thina ebesiphila ngazo ekade zisingenisela imali asisakwanisi ukuthi sikwenze kathesi. So siyabonga kakhulu uhulumende ngokubana sivumele ukubana sikwanise ukubhadala irenti after i-lockdown ngama-installment. Sengathi uhulumende wakithi weZimbabwe usengaqhubeka esizwela thina ama-tenants ngendlela akwenzileyo.
Uhulumende wethule umbiko ozalamulela laba abalotsha ezindlini kanye lendawo zamabhizimusi ukuba ngesikhathi lesi kuvaliwe inhlawulo okumele bazibhadale sebengazibhadala lapho sekuvuliwe. Ubuye wathi akusoke kube lesijeziso sokuphuza ukubhadala njalo abanini izindlu abalokhe besabhadalela izindlu labo bazaphiwa usizo olufanayo. Kodwa abanini izindlu bakobulawayo sebekhalaze ukuba labo badedelwe kukhansili kanye lemagetsini. Okunye njalo abakukhulumileyo yikuba iningi labo liphila ngemali zamalotsha ngakho uma bengasabhadalanga abasenelisi ukuba labo baziphilise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kweziphathelane lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, inani lezi zalwane zeZimbabwe esezilahlekelwe yimpilo kweleBrithani zibulawa ligciwane le-coronavirus liqhubeka liqhansa ngasikhathi sinye kulokukhonona kwabensundu ukuthi yibo asebefakwa phambili ukuthi basebenze kwezempilakahle ngalesi sikhathi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye umongikazi ophethe legciwane leli unkosizana Bekezelani Leya ukuze sizwe okuningi.
Umumo wegciwane umikazi kakhulu ngoba abantu sebephelile ngaleli gciwane njalo into yakhona ibuhlungu ngoba kufaka amanesi amaningi aseZimbabwe asephelile and kufa abantu abancane nabadala bonke kakukhethi ukuthi lo umncane kumbe umdala ufa wonke umuntu. Igciwane likhona leli libuyile kunzima kakithi.
Ya manje ungasitshela ukuthi ababhubhayo sizwa kuthiwa iningi labo yilabo abasebenza kwezempilakahle, kuliqiniso yini?
Yebo, kuliqiniso kakhulu kakhulu ngoba kunje abaningi sebehambile asiselabo, abanye basezibhedlela bayafuna and kunje lathi thina sinje siku-isolation. Mina ngigcine ukuya emsebenzini ngihlala 25 nakho futhi ngisuke emsebenzini ngingezwa kahle ngahlala ngiloko ngihlezi namanje ngi-under ukumonitor but sengisizwa ngcono khathesi but angiyi emsebenzini. Abantu abaningi sebephelile sibula bezempilakahle amaZimbabwe especially abasebenza through ama-agents bengakho oku-NHS ngoba iningi sesasuka sazifomela ama-companies ethu saya kuma-self-employed kabulala ama-companies ethu so yiyo inkinga esesihlangana nayo esihlanganisana nayo kuleli lizwe.
Nxa kuyukuthi abaningi ngabeZimbabwe kungakuliqiniso yini ukuthi bona bezempilakahle khonapho kweleBrithani sebefuqela phambili abensundu ukuthi benze umsebenzi wonalo?
Vele khona kunjalo kungasukeli nje okwanamhlanje yikho esihlanganisa esihlangana nakho thina ku front line uma usebenza esibhedlela imisebenzi yonke eyabe i-challenging most ifucelwa abantu abamnyama thina abantu abamnyama yithi esiqaphambile sithiwele imisebenzi eminye engaqedakaliyo njalo thina as you know ukuthi ama-Zimbabweans are very hard working people and masisebenza sisebenzele ukuthi siyakwazi ukuthi thina siyifanele siye ekhaya support izimuli lalapha futhi sihlala khona lezinto eziningi-ningi ezisibambileyo njalo khonakhona kusuka kwenze sisebenze ngamandla sithathe imisebenzi eminye engeke iyenziwe ngisho nabantu abazalwa kuleli lizwe
manje ikhona yini imizamo eyenziwa ngabanye benu khona ngapho ngalolu daba ikakhulu ukuzama ukufuqa uhulumende ukuthi angafaki abensundu phambili kodwa
okwakhathesi bengingakazwa lutho olukhona ngaphandle kwe-labor esikhiphe ukuthi they need to investigate indaba yokuthi ama-Zimbabweans nesifo why esifa kangaka ngoba kubuhlungu kakhulu ngoba ikakhulu esizweni sakithi esinsundu esabantu abamnyama ama-Zimbabweans asibambananga ma ngabe sibambene siyiso sa-SA1 sikwazi ukuthi akula kumbeni khalanga akula ndebele akula shona sibe isizwe esiyi-1 esezimbabwe sibambane sibe le nto yethu esiyenza sonke ekuya kuba kuhle ngoba okwakhathesi kukhanya ma ukuthi kukhona okwenzakeleyo kuthiwa kutshone lowu kutshonelwana kutshonelwana i-publicity yomuntu wesindebeleni iba less than i-publicity yomuntu weshoneni okuyikwethu kubona kungathi yithi thina abantu bezimbabwe asibambananga njengesizwe sasezimbabwe
manje ungasitshela ukuthi umona unjani khona ngapho kwele bilitane ikakhulu nxa sikhangele impilo yensuku zonke ukuthi umuntu uyavuka esenzani uyavunyelwa yini ukungena ezitimeleni uvakatsha lokunye umnjalo
ukuvakatsha kakuvunyelwa njengoba sisase ku-lockdown which was extended in 3 weeks abantu balapha bayacomplya kakhulu especially endabeni zomthetho siyali ngawe wena muntu ngoba iyakutshela kuhle igovernment yalapho ukuthi stay at home hlala endlini ma usiphuma endlini uphuma usiyakwenza igrosari yakho ubuya ulandele yonke imilayezwa ekhulumayo ukuthi geza izandla ukhiphe impahla ozigqokileyo uwashe ukhiphe lezihlango ugqokile ungangeni lazendlini ngithemba abaningi bayenza njalo but still we still got ama-cases which abantu basaqhubeka besiye emsebenzini ngoba njengoba ukwazi ukuthi thina abezempilo kahle singayekela ukuya emsebenzini ngubani ozahamba ekhangela abantu abasezibhedlela akula muntu ozohamba ngoba sigcina sesinjani wena oyabe uphilile usuhamba usiyakwenza umsebenzi
lo-ke bekungunkosazana bekezelani leya umongi osebenza kwele bhilithane obexoxa ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhona le kwele bhilithane umqeqeshi womdlalo wenqindi olodumo uPhilip Stryker Ndlovu udinga usizo lwemali engaba ngamadola azinkulungwane ezintathu zeMelika $3,000 ukuze ayehlinzwa ngemva kokutholakala elomkhuhlane wemvukuzane. Ngithathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu waziwa kakhulu ngegama elithi Phillip Stryker uthi udinga inkulungwane ezintathu zamadola aseMelika ukuze yanelise ukuyahlinzwa ngemva kokuba etholakale lo mkhuhlane wemvukuzane ngenyanga kaZibandlela.
Ngiphathekile ngabanjwa umkhuhlane we-prostate okudingakala ukuthi ngiyencediswa ngoku-operator abathi yikuhlinzwa ngesintu. So uncedo endidingayo ukuthi ma kungenzakala ngithole imali engafika ku 3000 kodwa ke ingafika kuleso banga makuyikuthi abantu bebambisene engucelayo bekube ukuthi lokho okwanelisekayo umuntu ancedise ngakho
ensukwini ezisanda kudlula umdlali wenqindi olodumo uCharles Manyuchi uphathise uStriker ngenkulungwane ezimbili zamadola kweleZimbabwe wona angaba ngamadola edlula amachumi amane yaseMelika uStriker oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu udlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlali wenqindi kweleZimbabwe sebenza esechaka youth center eselokitshini leMakhokhoba uluhlu lwabadlali abaqeqetshileyo baze baba zintshantshu zomdlalo wenqindi kweleZimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Africa lugoqela uSipho Moyo kanye loFrederick Chisoro bona sebadlula emhlabeni wasebenza njalo lo-Ambrose Mlilo nokuthula Chabangu uMordekhayi Donga uThamsanqa Dube kanye lo-Elvis Moyo uDube lomoyo balokhu esadlala umdlalo wenqindi njalo umoya uyaphinda edlale futhi umdlalo wemixed martial arts abafisa ukuphathisa uPhilip Strike abalakho umthinta kunombolo zocingo ezithi 0776-125-930 nzaphinda njalo 0776-125-930 ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakalugqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lambili 32 kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.